uZANU-PF kumbeni ngithe Zimbabwe kulabantu abanengi abakhephebu kubana balithungameli lizwe okungcono kakhulu ukudlula umlangazo. Ngitsho khona kuzanu kulabantu esibaziyo amadoda alesizotha ahloniphekayo enza into eziqondileyo angalithungamela leli lizwe. Kodwa uhlupho olukhulu yikuthi bacabanga ukubana yibo bodwa lokho kuthiwa ngesishona yibumbimbindoka. Yilo uhlupho olukhulu esilalo. Ungakhangela ama-vice president akhona asephelile behluleka lokuma kwesinye isikhathi. Even ilayo umnumzana uMnangagwa indoda esizikhulele osokufanele bana iseplazini layo ibona inyawuthi lengqoloyi lo mumbu kukhula kakuhle idlala lamadonku wayo kodwa ifuna ukuzoba iqhubeka ibulala ilizwe ngendlela ade belibulele. So isimanga esikhulu njalo ngumnyama esilawo njengelizwe ukubana silobuthungamelo obunjengalobo obukuZANU-PF.
Ye, kodwa siyabona laba abaphikisayo kungazani bazimvuthu nje kukhanye lokuthi kuyangaphi so kudingwe ngaphi umuntu ongalibamba silizwe lezibabo.
Okuzimvuthu kakhulu yiZANU-PF isivuthuza yonke into nje ekhona elizweni. Ungakhangela ilizwe livuthukile, imigwaqo ivuthukile, umnotho uvuthukile, sebevuthuzele opposition. Yonke into nje abayithintayo iyavuthuka. So kuvuthuke kakhulu khona phana eJongwe.